Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 15 kuzivandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Constitution eyavunyelana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi siyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ivele ebandleni lami.
Kulamalunga edalela eParliament asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungakafika umnyaka ka-2028.
Kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhitshiweyo emgodini. Sizwe kuthiwa bakhona babili asebethunyelwe ekhaya, kodwa silasiqiniseko lakho ukudiphothwa.
Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein ngwele South Africa. Kugcotshwa umnumzana Daniel Chapo ukuba ngumongameli omutsha wakwale Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqhubekela phambili imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kulabanye okubikwa ukuba sebezama ukuphanyeka udaba lolu edalela eParliament. Okuza kwenza njalo amalunga edalela eParliament lamakhansila aqhubeke esembusweni kwesikhathi esingedluli iminyaka emihlanu. Kodwa abaphikisayo bathi baza kuvimba lokho ngazo zonke indlela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana liveza ukuba umnumzana Energy Mtodi omele iBikita South edalela eParliamente ebambanisana lomnumzana Charles Moyo okucelele CCC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube bafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika phose umnyaka ka-2033. Ababili laba bacathangilwa ukuba bafisa ukuba kuguqulwe iziqa ezinhlanu zesisekelo sombuso welizwe eziza kwenza uMnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona isikhathi sakhe sokuba embusweni. Esinye njalo isiqa okumele siguqulwe ngokutsho kwababili laba silawula ukuba osembusweni akumelanga akhethwe futhi ukuba ngumongameli isikhathi sakhe sokusuka esihlalweni sokuba ngumongameli singafika. Kukhanya befisa njalo ukuba ukwengeza isikhathi sokuba amalunga edayela eParliamente lamakhansila labo beqhubeke besezikhundleni zabo njengomongameli kungaguqulwa isisekelo sombuso. Umthodi ulobele abezindaba namhla esithi kuliqiniso ukuthi sebezama ukuguqula isisekelo sombuso. Loba iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana livezwa ngabanye abantu isikhathi sokukhuluma ngakho singakafiki. Umoyo omele impopho mamzilikazi edayela eParliamente yena uya kuphika ukuthi ngomunye wabalobe iphetshana leli.
Ngiyamangala ukubona imotion ku-social media kuthiwa yabhalwa ngumhlonitshwa uDr. Energy Mtodi. Angiyazi leyo motion njalo angizange ngakhuluma laye umhlonitshwa.
Okhokhela amalunga e-CCC edale le-Senate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi umoyo uya kuphika lokhu njalo ibandla leli alikusekeli ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso.
Ngihambisana lama-democratic values. I-constitution eyavunyelana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ivele ebandleni lami, ivele ebandleni elibusayo. Kungumbono wabo labo ukuthi nasakuphikisa kakhulu lokhu.
Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kulungile okwenziwa ngumthodi labanye bakhe.
Ayithi lapha kwenziwa intando kaZulu, kwenziwa intando yoluningi eliyakusifuna ukuthi into leyo ikhambe ngendlela enjalo. kungayisho ukuthi kuzwakaza ukuthi kona ubani akasa mphume esikhundleni kodwa lapha kuyabe sokudingwa phela ukuthi kube nemotion abantu badiscuss bawelelane iningi langkhona uma lithe yikhwele ukufunayo yikho kufanele ukulandela
baningi abaphikisa lokhu umnomzana Douglas Monzora umkhokheli webandla le-MDCT laye uthi kulihlazo okwenziwa ngumtholi labanye abafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso amazwi la asekelwe ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana eBet Jamuka
into ikhulunywa nabantu bezano PF hatch angiboni iyenzeka le ngoba since umnanga kwengene ngo-2017 namanje umnanga kwuyehluleka ukubusa ilizwe
umnumzana Nyasha Ncube ingcwethi kwezombusazwe efundisa eCoalition University of Zimbabwe ukuzifundo zombusazwe uthi kusasa lohambo ukuthi umnangagwa aqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028
liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi oza kuba ngumphathi ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila ehambe ehlala ekhaya emzini wakhe nxa engulwana onathayo avuke laya kahamba kayebhawa
umnangagwa usekhulumeka nenginengi ukuba kafisi ukuhlala esikhundleni ngo-2028 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abezindaba abeNewsroom Africa babika ukuba sokulabantu abedlula kancane ikhulu lamachumi ayisithupha 166 asebehlengiwe emgodini Westilfontein kwele South Africa. Abahlale kulomgodi isikhathi eside bezesaba ukuphuma ngoba bebegonjolozelwe ngamapholisa. Abezindaba laba abatshelwe isikhulumeli samapholisa ukuba inkampani ezimeleyo e-Rescue Security Services isikhuphe izidumbu ezifika phose amachumi ayisitshiya ngalombili 78 emgodini lo lapho ababencitshwa amanzi lokudla. Izihlobo labamele inhlanganiso ezizimeleyo sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi wehluleka ukunceda abantu laba kusesele sikhathi. Kukhanya inengi labo tsheketsha laba abemba igolide badabuka eZimbabwe leMozambique. Omele iZimbabwe kwele South Africa uAmbassador David Hamatsiriphi uthi sebethume abantu ukuba bayehlolisisa udaba lolu eStilfontein esabeleni seNorthwest. Ukuhlaziya lolu daba kuGibbs Studio 7 uxoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa silandela abezindaba lapha eSouth Africa kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhitshiweyo emgodini sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya kodwa silaziqiniseko lakho ukudiphothwa abanye kubasezandleni zamapholisa abakhitshiweyo asikezwa ukuthi abadlule emhlabeni bangaki abangabeZimbabwe uhlupho yikuthi thina sanye siyefika mathupha kuleyo mine lapho kulomonakalo khona kodwa nxa silandela kuhle abezindaba bayakufakaza ukuthi bakhona abeZimbabwe abaphakathi emgodini abanye asebekhitshiwe abanye abalokhu bephakathi emgodini abangaphumi kodwa ke thina kasilalo inani ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingabe ziphakathi emgodini ezingakaphumi zingaki njalo futhi lokuthi ezidle emhlabeni zingaki okunye okusihluphayo yikuthi kasikatholi imuli zalabo abasemgodini kakufanani lalo khanu kwaye kwenzakala ngo-2016 eJohannesburg laba bengena emgodini ngoba izihlobo sakhulumisana labo so izihlobo zabo imuli zabo sasisazi ukuthi abantu abaphakathi bangaki ngoba sasisebenza le muli zabo okwakhathesi kunzima ngoba kasikatholi ukuthi imuli zabo ngobani uwenza ukuthi kube lula lathi ukuthi sizame ukuncedisa lapho esincedisa khona kodwa siyakwazi ukuthi iofisi leZimbabwe iconsulate likhona ngale lalo liyazama ukuthi lincedise.
Yes, ngathi ke nxa sikhangele kwini ukwenza sibili abantu laba baye emgodini khona ngale abadabuka eZimbabwe?
Banenge abantu beZimbabwe laba bevelele eSotho leMozambique abangena emgodini asiwo wodwa umgodi lo imgodi emnengi khona ngale Northwest, eMpumalanga province, eHauteng province, ikho futhi lapho labantu abanengi khona. Abantu bazama ukuziphilisa ngokungena emgodini, ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi. Ikho sibona kule ndawo eziningi lapho abantu asebezama ukuthi bavuselele izimayini lezi ezazikhona ngokuzama ukuthi bazidingele imali phansi emgodini. Uhlupho-ke ukuthi kuyingozi ukungena emgodini ngoba akazikho into zokuphepha ngenxa abantu bephakathi emgodini. Sake sizwa futhi langezimpi eziba khona phakathi nxa besemgodini, izimpi lezo sebesilwa ngobuzwe ukuthi wena ungwaliphi ilizwe, wena ungwaliphi ilizwe.
Lo ngumnumzana Nqabuto Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dewoyo Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uza kwethula amazwi akhe okuvalelisa uzulu waleli lizwe namuhla phambilini ngokusuka kwakhe embusweni esededela umholi omutsha umnumzana Donald Trump yena ozafungiswa ngomvulo. UBiden ungena esikhundleni lesi ngo-2021 ngemva kokunqoba uTrump. Kodwa umnumzana Trump usephenduka ngemva kokunqoba umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris owancindisa kukhetho lwanyakenye emele ibandla lamademocrats. UBiden oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82 ukhangelelwe ukukhuluma kabanzi ngendima ayidlale kwezombusazwe kusukela kudala esasayele ilunga ledala lephalamende eleSenate ukuze kuyefika namuhla esengumongameli. Sibuze olandela izombusazwe zeMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi kuyini okukhangelelwa embikweni kaBiden lo namuhla.
Sikhangelele ukuba uba kuBiden uzowethula umlayezo ebantwini ekhuluma not just nge-4 years zakhe engupresident but ekhuluma ngomsebenzi wakhe kuhulumende awenze iminyaka edlula eyi-60 eku-government, ngoba siyazi ukuthi umnumzana uBiden waqala i-politics zakhe esasencane wangena kukhongolesi eleminyaka engu-29. So ngumuntu ole-experience enkulu kakhulu, usebenze nama-president amaningi before kufika isikhathi sakhe sokuthi abe ngu-president. Wenze imisebenzi emihle kakhulu legislatively ku-Congress ethuthukise impilo zabantu. Mase sisiya ku-presidency yakhe, I'm sure ukuthi uzokhuluma ngendlela asebenzisana ngayo ukuthi kulwisaniswe le-COVID, ngoba siyakhumbula ukuthi uthathe umbuso ngesikhathi se-COVID lapho i-unemployment rate e-America ibisikuboma 10% and ma esishiya ukuphuma kwakhe la wayehlisa leyo unemployment rate khona manje isikuboma 4%. So I think uzozincoma ngalokho. And then also nendlela ahendle ngayo impi eyaqalwa yiRussia eUkraine ngokusupporta iUkraine ukwenzela ukuthi uPutin angaphumeleli kunhloso yakhe eyokuthatha ilizwe leUkraine ngodlame. Yizo izinto engibona ukuthi uzokhuluma ngazo namhlanje umnumzana uBiden, especially foreign policy yakhe.
Kungaphi lapho aphazame khona?
Lapho aphazama khona kakhulu ubaba uBiden, I think yikuthi angananzeleli ukuthi ungumuntu osegugile and kwase kumele ukuthi ngabe wavele wanikeza ama-democracy i-opportunity ukuthi bayenze ama-primary kukhethwe umongameli abazovumelana labo ngaye. I think wayekela lolu daba kwaze kwaba too late ngesikhathi esesehluleka ku-debate laphana ku-debate yakhe lo-Trump, kulapho-ke abaningi abamtshela khona ukuthi hayi cha, isikhathi sakho sesidlulile. I think yena uBiden azangananzeleli ukuthi ukuguga kwakhe sokungaba yinkinga ukuthi aqhubeke another 4 years or even ukuthi akampeni against uTrump.
Umnumzana Dan Moyo ulandela izombusazwe zeMelika obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo amalunga edale leSenate eMelika ayaqhubeka ngokuvivinya labo abakhethwe nguTrump ukuthi babe ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Sikhuluma nje aphakathi kokuvivinya okhethwe ukuba ligqwetha elikhulu likahulumende unkosikazi Pam Bondi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine kubikwa ukuba liphosele kwele Russia ama-drones amaningi abhidlize ezinye izakhiwo ezigoqela indawo zokugcina amafutha ezimota. Usebotshiwe owayengumongameli wakwele South Korea uYoon Suk-yeol owasebenzisa umthetho we-martial law ngendlela engaqondanga. Ingcwethi zithi amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iZimbabwe alakho okubhekana lodubo lokusilela kwamafutha ezimota, ukudla lemvundiso ye-fertilizer nxa udlakela lungaqhubeka kwele Mozambique, kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo owe-Frelimo ukuba ngumongameli omutsha. Amazwe amaningi akumanyano we-SADC asebenzisa iBeira Corridor eseMozambique ukuthengiselana lamanye. Ezinye ingcwethi zithi udlakela lolu lakho kubangela ukungahlaliseki emhlubulweni lo. Njalo umanyano we-SADC uthi uthumele iqula elizakhokela ukuqhutshwa kwenkulumo zokumisa lolu dubo. Udlakela lolu lwaqala kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngabahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho abagoqela i-European Union. Abakhokeli bamazwe e-SADC abaningi abahambanga emkhosini wokugcotshwa kukaChapo obesemkhosini lo ngumnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Umgcinisihlalo we-SADC njalo engumongameli wele Zimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthumele umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe umfundisi Useni Sibanda.
Kuyadingakala kakhulu ukuba yona i-SADC ingenele kulolu daba lwe-Mozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuxokozela lokulahlekelwa impilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, kithi kuyadingakala ukuthi kungene inkokheli ze-SADC zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo le-Mozambique nalelo eliphikisana nalo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo yena i-Mozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili ngasikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisivi lizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lusizi ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekiwe.
Nxa sesikhangela-ke emhlubulweni we-SADC mfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhelane le Mozambique ikakhulu iZimbabwe?
Ye, siyakwazi ukuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula ngeMozambique ibe yindlela ehambeka kalula kungabi lempi. Siyakwazi ukuqala kwadula kakhulu kuseselempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane nolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba mbona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu eziningi okumele zibuye zehluke kubuya. Ikanti la i-South Africa ilezinekuthi izinto ezingenisa eMozambique njalo lezingena ngeMozambique. Njalo olunedubo olukhona siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe balima ngale Mozambique ngoba kulo mhlabathi omuhle kakhulu. Khona kuhlana lapho njalo kutho ukuthi ezokudla lokunye kwizinto okuningi abantu ade bekuthole eMozambique kuya kuma nxa kudliwa. Ikanti njengoba ngingaxwayisa ukukhuluma ukuthi kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuvikele impilo zabantu.
Umfundisi Useni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe ubesecingweni le-Studio 7 eGobulawayo. Zimbabwe! Banengi abadabuka eZimbabwe asebechapha imifula igcwele besiya kwele South Africa kumbe eBotswana ngemva kokuthakazelela ikhefu lekhisimusi lesihlobo labangane ekhaya. Ntathela izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuphume imfanekiso emnengi yebulenjini bokuxhumana itshengisa abeZimbabwe bechapha imfula egcweleyo sebebuyela emsebenzini emazweni angumakhelwane. Iningi elisebenza phandle kwelizwe seliphindela emuva ngemuva kokudlala ikhefu lekhisimusi lehlobo labangani ekhaya. Kodwa kulukhathazeka ukuthi labo abangala maphepha ongena emazweni afana leBotswana leSouth Africa bachapha imfula igcwele okubafaka engozini yokugalula kumbe kubanjwa zinyamazana ezifana lengwenya. Inkundla zokuxoxisana lezokuxhumana ezifana le WhatsApp zilama video ajengisa abantu bechapha imfula egcweleyo sibebuyela kule South Africa le Botswana. Omunye osanda uchapha umncele esebenzisa iganga umnumzana Ophias Sibanda uthi akula abangakwenza ngaphandle kokuthi bachapha imfula ukuze bangalahlekelwa imisebenzi yabo.
Ayisiko ukuthanda ukuchapha imfula igcwele ikuvuqela uhlupho. Ungakhanyela ipassport yadura ngapho uyabe ufuna ukuthi uphangise ukuphenduka ukuze uthole umsebenzi wakho usakhona.
Baningi abakulesi simo abathi kungcono ukugalula kumbe ukubulawa zingwenya olokuhlala eZimbabwe ongela msebenzi. Inkokheli zenhlanganiso ezitsheneyo zibona ukwabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa leBotswana baxwayisa ukuthi kuyingozi ukwenziwa ngabachapha ingcele bengena imfula igcwele. Umnumzana Sifa Sithuma okunhlanganiso yeZimbabwe community in Botswana uthi kuyethusa okwenzakalayo.
Ipassport it only cost $170. Asoma lencane amfuna ukwenza ingathi imali encane kodwa compared to impilo umuntu asomali enkulu kakhulu ukuthi ungazwe efele emanzini.
Uchuma uthi khona kuqakathekile ukuthi abantu babe lencwadi zohambisa ikakhulu kukhanyelwe ukuthi bangena kwelinye ilizwe bungaziwa okungayenzakala.
Ipassport injengesithupha ekhaya. Ukuthi vele nje uye kwelinye ilizwe kungalaphepha ngisho oluthwele kuyahlupha ngoba kugcina kusiba lezi ngozi ezehlela abantu. Kungabi le ndlela elula yokuthi umuntu abe identified ukuthi ngubani uvelela ngapha.
Umlayizo ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ngokuthi abantu kumele bethole incwadi ezibapha imvumo yokungena kwelinye ilizwe okusemthethweni ukwenqabela ukuthi abantu bengasifaki engozini bezama ukuya kwamanye amazwe. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umzana Witness Ngwenya uthi iofisi yabo yenza konke okusemandleni ayo ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha aqondileyo.
Sikukhuthaza kakhulu sibili ukuthi abantu bakithi abazama ukuba lamaphepha. Kungabetha ube lepassport kodwa but ungena permit kodwa ube la passport something ukuthi identify ukuthi wena ungundlovu wena ungusibanda.
Umnumzana Nqabo Thoma Bena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa laye ugcizelelwa ngomlayezo wokusebenzisa indlela eziqondileyo zokungena kwamanye amazwe.
Bengangeni emanzini kumele abantu nxa besiya eBotswana kumbe besiya eSouth Africa bahambe ngendlela esemthethweni.
Umabhena uthi kumqoka ukuthi uhulumende weZimbabwe ayehlise intengo yogwalo lwepassport yona ebiza amadola amakhulu amabili i-$200.
Siyakwazi futhi ukuthi intengo yamapassport iphezulu kakhulu. Yikho sicela uhulumende weZimbabwe ukuthi kumele ayehlise intengo yepassport kwenzela ukuthi abantu bonke abafisa ukuya emazweni angomakhelwane bahambe ngencwadi eziqondileyo, bahambe futhi ngendlela esemthethweni.
Iningi lachapha lisiya ekhaya izulu lingakani kakhulu kodwa lezi nsuku imfula phose yonke igcwele. Kumbiko omumetho kuphepha ndaba leChronicle utshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka 2006 kulabe eZimbabwe bafika iphose ikhulu abagalula bezama ukuchapha besiya kwele South Africa. Ngomqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi iphathisa abantu abalutshwane eZimbabwe ngokudla nxa iqathanisa leminye iminyaka ngalesi sikhathi ngoba ingatholanga imali eneleyo ukuqhuba lo msebenzi. Ngalokho inhlanganiso leyo ithi kulabantu abaningi abalokhe belamba elizweni. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni ngalolu daba langesimo sezulu, sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, umsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
Yes, thanda ukubonga kakhulu. Ezigabeni zonke zeMathebeleland singathi yakunanzelela indlala enkulu kakhulu. Abantu abaningi iminyaka ophele azange bathole lutho. Ngakho ke lalonyaka songaba indlala yezulu ngenxa yokuthi labo kade bethemba ukuthi bazalima ngesikhathi esifanele izulu liphuzile ukufika. Ngakho ke laba abazama ukulima ngathethi kusuka kube nzima ngoba indaba eziningi kakhulu lezi ezitotayo kumbe singathi ezizidaka. Kulimeka nzima izulu lakhona lina nsuku zonke liyana phose kabili kathathu ngelanga. So indlala izaqhubeka ilokhu siba khona ezigabeni zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South lezinye nje indawo lapho kungabe indlala kade bakhe khona elizweni leZimbabwe.
Kodwa singathi kuyini okuhle okungalethwa lizulu leli? Bakhona yini abangathola? Njalo sesikhangela lapho kuzifuyo lamadlelo la manzi okusebenzisa ebantwini.
Izigaba eziningi lanxa nje izwi liphuzile ukuqalisa kodwa hayi kulezi insuku likhona okunceda kakhulu laba abantu abaphuma masinyane bayalima okungasatshanga ngenxa yokuthi izulu likela ngathi kuyahwama liyakhwama mbijana kodwa laba abalimileyo kwasungula la kwaficwa izulu hayi iningi lakhona kuyathembisa ngenxa yokuthi uJanuwari ungambonele izulu sesiphakathi kwakhe kunje kutsho ukuthi lanxa lingahamba phoso kwamaviki amabili amathathu sokungazondela uFebruwari ngoFebruwari sesikhangela ukuthi mhlawumbe imvimbi yakhona ibisiqala izejalo kuba khona ngoFebruwari abanengi bazasila ezifuyweni ke kuzincedile kakhulu inxa yokuthi uhlaza solusiba khona ezigabeni eziningi emaphandleni lapho ezigabeni zemathebeleni north kubalisa la emathebeleni south angajalanga kuba lezulu okuvamileyo ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kukhwamile kutshisa ilanga kodwa hayi kulezi insuku izulu liyana konkana kuzancedisa ukuthi amadlelo enkomo la abe ngcono inkomo sezinata sezithola ukudla uhlaza konkana kuyancedisa kakhulu ukuthi lalezi kwazi sezibanga ukucuba ezasilayo sezisilile aziseyi ukugcuba kangawo enxa ukuthi sezisidla amahlamvu sezidla lotshani labantu labo abalimileyo kulesikhathi hayi iningi likhanya ukuthi lizadobha singazi njalo mbe kwagcina sokuyindlala yezulu ngenxa yokuthi ezigabeni eziningi lina nsuku zonke njengoba ngengatsho ngaphambilini.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli veStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Zingilele njalo la ku-2025 City yephinye basakazi abahle. Zingilele lonke mazibabha amahle. Sembe ukuthi ningene kahle enyakeni omutsha. Njalo siyakuqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizwi bengahlali kuyo. Umuntu wakho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe aze aze afe umuzi lowo yakhileyo engakuhlalanga. Impilo ebuhlungu kakhulu leyo. Ngiyabonga ngumasenga lakho ngokobulawayo ephumule emadomtini.
Sali bonani basakazi bethu abahle kustudio 7. Ngiyabingelela ngentambama enhle. Bingelela uTungameli Nkomo, Chris Gande, Taboka Ncube, Gibbs Dube, Zithandekile Mhlanga nabalaleli bonke la kufinyelela khona umsakazo weStudio 7. Umsakazo okhululekileyo silisipha izindaba zishisa zinjalo ezimnandi ezileqiniso. Hayo kwakithi hhayi uhlupho lodwa. Lapho gawulo sebeseqa namhlanje ngoba sebehlulekile sokuthiwa amanzi sengawe council. Kodwa izolo kade kuthiwa amanzi ngayo i-government. Nxa umuntu sehlulekile uyabe sehlulekile bakithi.
Linjani bantu bahle balungileyo? Hayi siyabonga aliphilileyo lonke lapho likhona. Hayi ungwenya lithanda, hayi alithanda kanthanda ngobuningi benu lisuba ngufihla kuphela ukuthi sisonke enhleleni lezi. Hawu madoda lilalela umsakazo kanje ngiyakubona wena makhelwane. Yes hayi imizilumoveni ngwenya isidalo kwakhona bangiyakuthanda mhlobo wami. Umsakazo wenu lo lingazifihli welani umsakazo.
Lithola njani livuka njani balaleli beStudio 7 lapho likhona ngezindawo ngezindawo? Likhulunyiswa yimuhlanhla mahlango seButswana Francis Town. Ngithi umnyaka omutsha sibona izulu lonyaka uNkulunkulu usikhumbulile. Ekhaya emalunku laphana ngibingelela laba balandelayo maluma musamthulisa uPaul Ngwenya lomzamo uJabulani Ngwenya loSapray umdala laphana lomama wamonzalayo uNanhlanhla tisele kutheni ukulima abantu lapho sele kutheni ukulima kuyalime kayini lonyaka nje bezulisina kangaka lomdala undevula lapha usathulali ngiyakubingelela mdala wami ngithi unjani lasala njani ekhaya ngapho.
Studio 7, Studio 7, salibonani basakazi ba Studio 7, ngiyalibingelela. Ngicela ngani lo okhulumayo esigabeni sasemkayi. Umna umbuzo wami ukuthi kathi usengezotshabango nobogawule bajabuliswa yini abantwana beZimbabwe behlupheka, iyouth yaseZimbabwe ihlupheka. Bababona musa bagcwele kobulawayo, bagcwele kuphi zonke iy'ndawo, bagcwele abantwana baseZimbabwe basokola, kunalo i-one osebenzayo. Bajabuliswa yini? Yini ebajabulisayo? Nabo sengozotshabanga bagijima baseyobamba ama-meeting ku-Emerson Mnangagwa emapulazini. Uhle ubona ukuthi i-poisoned musa bosengezotshabanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokuhlengwa kwabantu emgodini weStilfontein kwele South Africa okule bafika phose ikhulu abafele khona ngenxa yendlala. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kule malunga edalele parliament asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein kwele South Africa. Siluqhuba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo Mutabo Kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.